Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 8 lwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lesi lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandele ezokholo kodwa sebengena kwezombusazwe.
Njalo iconstitution ye Zimbabwe ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED akusibamba umlomo wangaphansi.
Amapolisa aqwayisa abachayeli bezimota ukuthi baqaphele oguluva abagqekeza imota kumbe bezithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza.
Sikhangele njalo lesikhathi esiyakiso sona lesi sikhathi sabo-December. Kulabanye abasathakazelela izinto zabokhisimusi babe funa ukuthi bafike ngaleso sikhathi ke bele mali-ke ezikhwameni.
Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakobulawayo lele Folosi usuyingozi ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi.
Emaceleni kumgwaqo kugcwele izihlahla, kulomuntu angathi uyavika uhle athane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenale ndawo.
Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe-Epworth High School. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesi lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandeli ezokholo kodwa sebengena ezombusazwe. Inkulungwane zamapostoli eziphansi kombuthano webapostoli for ED zibuthene ngeviki edluleyo kobulawayo zihlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa obesiya ekolijini leLupane. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi okwenziwa ngamapostoli la kutshengisa ukuthi sebekhonza umuntu hatshi umlimo.
Uyamangalisa mahlabezulu esiza kubona lonyaka. Kambe kuyimhlolo na ukuthi abantu sebekhonza umuntu kazana lomuntu nje ngaphandle kukaThixo uNkulunkulu? Kambe abantu sebengenwe yini njengoba iZimbabwe ngiyila abantu abafundileyo, njalo iconstitution ye Zimbabwe ile ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED akusibamba umlomo wangaphansi. Kanti u-ED kutshona angithi ukuthi Emmerson Lambudzo Mnangagwa bona sebesithi kutsho ukuthi economical development. Phela u-ED kungaba economic disaster. UNkulunkulu uthi lingadlali ngegama lami ngoba nguNkulunkulu wempi. Siyama namhlanje ukuthi bonaba abapostori abangathumeli abatwababo ezibhedlela bayafa ngepolio. Abapostori abaningi abahambisa abantwana ezikolo, abanye bathatha insane. Konke lokhu kwenzelwa ukuthi uhulumende ecimeze uma besenza izinto ezimbi. Kambe sesikhonza usathani na eZimbabwe mathupha? Ngoba siyamangala thina abe sisi esikhonza njalo kwesaba uNkulunkulu. Lokhu sibona ngani ngamadlwane, njalo uNkulunkulu uzabajezisa bonke abantu abadlala ngegama lakhe bezenza abamkhonzayo bona besenzela ukuthi babe lenotho njalo baqila abantu. Sibona ngani inhlamba ethethisa uzulu ngoba bathi ED Economic for Development but baphinde bafake uikhanda lepicture kababa uMnangagwa president weZimbabwe. Hambe ababoni ukuthi bacatsha ngomunwe ukuthi abantu laba ngabaka ED emasoni munedambu zoMnangagwa hachi uThixo. Angazi mahlabe Zulu kukini thina sesitshela ingobe amachurchi ama traditional churches esingama conventional churches ukuthi awabambane basunduze izinto zika Satan ngoba sekubuyela emuva khona lesasibona khona uNebuchadnezzar bebandi bebaza izithombe kuthiwa abantu bazikhonze namhla siyakhona apho omunye owakwenzayo lokhu ngesikhathi seWorld War II nguHitler wayesenza izigaba zamateacher ethi for Hitler amanesi ethi ethi for Hitler asakwazi ukuthi sesikhonza abantu bese sikhonza uNkulunkulu dali yikho ke kukini mahlabe Zulu ukuthi libambane lingayekela hayi sizagcina sesikhonza uSathani mathupha siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC Amapolisa aqwayisa abachayeli bezimoto ukuthi beqaphele oguluva abagqekeza imoto kumbe bazithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza. Embikweni owethulwe izolo ntambama isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi unikeze umzekeliso ngokwehlakale abachayeli ebulawayo leHarare lapho abanye abagoqela umnini wethekisi abachayiwayo kwathi abanye bathathelwa impahla kumbe imoda ngokwazo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu ukansela ka Ward 8 kobulawayo.
Siyabona umbiko wamapolisa ekhuthaza uZulu ukuthi bananzelele izimoto lamasela abanye bayacela ukuthwalwa befuna ilift kodwa ke phambili bese sibe izigabenga bathathela abantu izimoto. Amapolisa aqwayisa kwinto enhle kakhulu enthemba ukuthi uZulu wonke weZimbabwe uza kulandela ngoba ngalesi sikhathi sisiya kufestive season ke ubugebengu bandile abantu bedinga izimali ngendlela engekho emthethweni.
Kuyini abantu okunye abangakwenza uma betshiya imoto zabo emgwaqweni ukwenzela ukuthi bengene ezitolo?
Okumele abantu sikwenze njengabachayeli ukuthi nxa utshiya imoto usungena edolobheni unanzelele ukuthi utshiye sibili ufakile izihluthulelo yakhiwa imoto yakho ungatshiya amawindi evulekile. Okwesibili njalo ungatshiyi impahla eqakathekileyo impahla enjengamafoni amalaptophu kumbe imali singahambi siyithwele njalo singayitshiya ezimoteni. Kumele sitshiye emoteni kungela lutho ngoba amasela la ananzelela ukuthi lapha kule mali lapha kule laptop lapha kule phone bese besala bebulala imota ke begqekeza. Ikanti njalo okunye okumele sikunanzelele singabantu ukuthi akumelanga uthwale abantu abaziyo ngemota ngoba uzathwala lezigebenga. Kuqakathekile sibili kumqoka ukuthi nxa uzathwala umuntu uthwala umuntu omaziyo ukuthi ungubani lalapha aya khona hashi nje ukuthi busisithi mana nithole imali funeka ukuthenga amafutha kumbe kuphathela abantwana isinkombe lokhu lalokhu yana sokuthwala umuntu ongamaziyo. Ekugcineni uzagcina ungafikanga ngekhaya kumbe uzafika ungasela mota usuhamba ngenyawo. Umuntu ofuna ukugada kahambe egada lezi mota ezimiselwe ukuthwala abantu njengoba sokuvuliwe kambe amakhombe sekuyile emgwaqweni lama-taxi esekhona lamabhasi ekhona njalo ke kuyacaca ukuthi ke sokumele sinanzelele ngalesi sikhathi ke se-festive season ukuthi ke amasela lezi kliwi lezi gangi ke kubhahile.
Sona izehlakalo zokugqekezwa besezandile edolobheni lakobulawayo umumo sunjani kathesi besibona abantu begqekezelwa ezitolo kumbe bethathelwa imali libalele abanye bengenelwa ezindlini?
Umumo awushintshanga ubugebengu obukhona
ngoba singananzelela ukuthi umumo welizwe kawumanga kuhle, abantu bayahlupheka, abantu bayalamba kwela msebenzi, akulalokhu lalokhuyana. Yikho ke izigebengaka ziba zinengi ke ezithathela abantu ke amafoni, ezivula izimota zitshontshe, ezitshontsha lezi mota, ziphinde njalo ke kube izigebenga ezithathela abantu imota ke ziyenze nje ukliwe bonke bona lobo bukhona. Into ezenzakalayo ke ezikhona kakhulu ke elizweni sikhangele njalo lesikhathi siya kiso sona lesisikhathi sawo December. Kulabanye abasathakazelela izinto zabo Khisimusi babe funa ukuthi wafike ngaleso sikhathi ke bele mali ke ezikhwameni. Suku zonke ke kuyaphuma kumaphephandaba sababona emadolobheni abantu sebegijimisa amasela, sebaleka le mota kumbe setshontshile emoteni, sebaleka lalokho akutshontshileyo. Kuthi ke sikhuthaza ke uZulu ke njengalokho sokwenziwa ngamapholisi ukuthi sinanzelele ke ngalesi sikhathi ke kwisikhathi esinzima liwo, ngoba hayi ubusela lobugebenga lobo bubhahile.
Lo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, ukansila wakwaBulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakoBulawayo lele Folosi usuyingozi, ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi. Intatheli zindaba eStudio 7 uGainer Gumede Saidi uxoxele omela isigaba seWange East edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Dube owebandla le-CCC ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikhuluma kunje nje isimo esikiwo ukuthi usungakwanisa especially nxa usufika eVictoria Falls sanda kuchapha eMasuwe kule goji elivulekayo ngakulolu mkhulumgwaqo, ukuthi nxa lingahambanga lalungiswa masinya lomgwaqo lo usungahamba uqamuke phakathi.
Manje Dube, umthwalo wokulungisa lomgwaqo ngokabani?
Ukutshengisa ukwehluleka okahulumende okwesikhathi eside, ngoba lomgwaqo ukuthi awukhangelwanga yikhansili yase-Victoria Falls. Ilikhansili yase-Victoria Falls ingakwanisa ukuthi usebenze, but imali kumele ivele kuzinara oluyilo oluhlangothi olukahulumende olukhangelane lemgwaqo.
Njengeyinye yenkokheli zalesi sigaba, selenzeni lina ngodubo lolo olukhangelane lalo?
Ngokukhathazeka njengomuntu okhokhele lesi sigaba, lo muntu ohlala kuleyi ndawo, sithathile lijumo lokuthi sikhulumisane lo minister onge okhangelelele limgwaqo, sakhulumisana laba ku province, sakhulumisana lezigaba zonke nje ezikhangelele ukuthi hayi akukhangelisiswe ngelihlo elibanzi njalo elokuphangisa ukuthi lomgwaqo ulungiswe, ngoba izulu lalo ivele seliqalisa, kungaba yidisaster enkulu kakhulu. So silethemba ukuthi lomgwaqo lowo ngeviki nalezi kusiya phambili bazabubuya bazama ukuthi bavale ligoji ngokuphangisa. Njalo le mali kuchwa yizinara ebiyo ebilungisa ama drainage system phakathi kwedolobha leVictoria Falls, sikhangele kabanzi ukuthi leyi imali akuphangwe ikhutshwe, ngoba indawo yaseVictoria Falls iyaletha imali kuleli ilizwe okuzwayo. So kumele kukhangele siswe ukuthi leyo mali ebiswa yiVictoria Falls lakho ayibuye isebenze ngakwena lindawo, ngoba umgwaqo ovele wona osuka kobulawayo usiza lapho yiwo oleta ama tourist, njalo uyasebenza kakhulu, usetshenziswa ngama truck abathwala ezimbiwayo phansi, ezinye zivelela ngeZambia, ezinye ngeDRC, ezinye ngaphela ngapi basebenzisa yena lo ulumgwaqo. So uyumgwaqo obhizi.
Lesizathu yini elisinikwayo ukubana umgwaqo lo uchiwe ukumoyo wona?
Yebo, bangafaka ama reasons ukuthi the traffic volume is low, but kulanto enjalo lo umgwaqo uyasebenza ngamahlayana, njalo usuyingozi enkulu kakhulu. Ngapha kulokungozi yokuthebheka komgwaqo, emaceleni kuhomgwaqo kugcwele izihlahla, ulumuntu angathi uyavika uhle achane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenalindawo. Yikho siyaxwayisa, siyacizelela ukuthi lo umgwaqo kawulungiswe ngesiphangephange masinya, njalo kumele sihambe sikunanzelele ukuthi abantu vele bayafa ngakulo umgwaqo. ngendlela osiyo yona amalanga efikelandelana andisingakunanzelela futhi ukuthi amabhasi asuka ngeVictoria Falls esiya koBulawayo leHarare ngamabhasi ahamba ebusuku njalo kuzaba nzima ukuthi abatshayelayo la mabhasi babone amagodi so okuzayenza kukhoze ilingozi sibe ilhoku silahlekelwa ngabantu
ngaxwayisani wena Dube mayelana lodubo lonolulomgwaqo
kuyisixwayiso sami ukuthi kakubanjwe ngamandla sizabe sizama kasikulala amahhofisi wonke akhona okumele asebenzele indaba sizabe sihluphana lawo ngemihla ngemihla
lo ke ngumnumzana Godfrey Dube omela isigaba sewange East edale lephalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 engapha kwele Melika eNew York State. Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe-Epworth High School lapho afundisa khona. U-Edith Mubondi ubikwa waloba esola amanye amatitshala awaqamba ngamagama esithi balwisana labantu abalwela ilungelo labo lokuthi bathole iholo eleneleyo. Umbondi obesemthethwandaba izolo wetheswa icala lokwephula umthetho wezeposo owePost and Telecommunications Act othi kulicala ukuthumela umlayezo ongasoqiniso kumbe obangela ukuthi abantu bengahlaliseki kuhle. Lelicala liyaqhubekela phambili lithethwa umbondi emelwe ngumnumzana Gift Mdisi owenhlanganiso weLawyers for Human Rights. Okwamanje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende lebonus lizabhadalwa ngamadola eMelika kodwa ngenyanga ezimbili. Leli phephandaba lithi lokhu kuphuma emhlanganweni wezisebenzi zikahulumende lomqatshi owenzwe izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uluhlu lwabavoti i-voters roll ithengiswa ngamadola eMelika ngamakhulu amabili US$200 oluthunyelwa ngendlela zakulezi nsuku ezobulembu be-internet kodwa nxa umuntu efuna uluhlu lolu olusephepheni lubiza amadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili aweMelika US$187,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani basaka nabahle sengilinde ngalinda abantu news akele ngithumele news kanti Donkoma akele ngithumezele news ikakhuleze kuseni bakithi yacela
livuka njani Studio 7 livuka njani basaka zibonke abahle abasethulela indaba ezimqotho njengokuba ngiyalibingelela lonke basakazi mina ngingudaniel inqumalo welupani khona lelubhaka ngibingelela ke lapha na abadala ugogo umashabalala laphana ngibingelele St Paul kodube komalume ngibingelele kakhulukazi uAlois Ncube khona lapho elubhaka usobhuku welunga village ngibingelele uSmart Ndlovu baba uSmart khona ngapho eJanjanja village ngibingelele uCounselor wami baba uGabadela isithi linjani baba uGabadela khona ngapho laloba abantu beza anu bemhlukumeza bemkhahlameza besithi kangena ema office kodwa kunjani kodwa sitshintsheni sizwe sakomthwakazi sitshintsheni sifakeni umfana weyelo asifakeni uchamisa siguguleni izenzo abantu bengabi belokhe bembathe ingubo eyodwa alike litshintshe emathebheleleni liyahlupheka koBulawayo kugcwele idoti kungcolile kuyanuka amaswirithi agcwele etown kodwa lithi liyadevelopment akudevelopment anibantu lingarojwa ngesikhathi esincane asivoteni sikondile ikakhulu dinabacha ikakhulu dinabacha inelidubekileyo abadala sebehlezi emizini yabo sebe right balenkomo balemizi yikho kabe lokho bevoteli zami kodwa line elibacha liyahlupheka
sanibonani sanibonani bafowethu studio 7 nonke mfuka kande nawe sakhulisa kanonke basakazi bethu abahle siyambonga mfuka kande ngitheshe nami angiphosithe esivivaneni ngithe bakithi buhlungu lento eyenziwa ngamalunga ezanpf noma nomnankako wabo lento abazama ukuthi beqeda abantu belimaza abantu ngenxa yokuthi yokhetho befuna ukhetho olungakhululekanga kungenxa yokuthi ukhetho olungakhululeka bazodliwa ukubonisa khona ukuthi abathandwa mase uthandwa ngenkani phethe isibhamu ukuthi intombi ikuthande lokho kulihlazo kakhulu uma umuntu omdala ongawumnankakho nabogawule nabochuma bekhohle ukuthi nabo bazofa noma yinini konke lokho abanakho ochuma nabogawule igazi labantu baphila egazi labantu inotho yegazi bafethu iyaphela ngicela mfoka kande uyidlale le message ngoba sibuhlungu kakhulu thina ngokulinyazela abazali bethu bengenzanga lutho kungenxa yokuthi why bemarketa befuna ukushintsha izinto ukuthi icampaign nje babonakala becampaigna noma begqoke siphi skipper sepolitics okufanele manje bebulawo so lokho akukho right ilamadoda lawa anenhliziyo ezimbi nabo bazofa noma yinini nabo bazofa anginandaba mina RMP i-CCC kodwa phela nabo bangabantu labo bantu labo elibabophayo liqeda lingaba lingabanikeza imvumo ukuthi bezobona ihlobo zabo elungasabi
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani ngokuzithoba nangokuphila okukhona le ngenhlonipho hayi nami ngizake ngithi fahla kancane izanu ibengakhala i-Lowzen TCCC ikhale leyani into ayiqalisanga ngo-2000 izanu isasempini yahamba yaye China that is a Chinese strategy ithi ma isiya i-Chinese strategy ka-Isumsang kuthiwa u-Isumsang wathi yena kill one in front of people then abantu bazakwethuka bulala oyi-one phambi kwabantu abantu bazakwethuka so lakuzaphu babesenza kanjalo kodwa-ke izaphu ayizange ayithuswa into leyana baze bafaka le-gookround izaphu ayizange ayithuswa into leyana kwaze kwafika isikhathi sokuthi izaphu ayitholi i-support from ilokuzeni i-Africa so that's how they decided ukuthi hayi kuzabe kuhlala kuphela abantu kungcono sinjani siyenze sirelieve ukufakwa kwabantu ngoba laba abantu babulala so that's how izanu yadecide ngakhona ukuthi hayi kungcono sizaphe ukufa kwabantu ngoba izanu kayila ma-supporters izanu iyaqhwaga ngokubulala so nani TCCC lizaba ngama-crying babies ilanga lize litshone so lakhala from lisa i-MDC ngaphansi katshwanirai namanje loko likhala ngento eyi-one what I'm talking about ukuthi I'm not against you but be vigilant nanzelelani ukuthi lapha kulisa ngapi so mina-ke nami ngikubonile ngisekhaya ngifikile ngisekhaya ngihlalile 2 weeks ngayibona indaba yakhona ukuthi lapha kodwa because I confronted some of them I told them straight ukuthi ayinto and abezanu ayisebenzi so bebefuna ukuyisebenzisa ine-funeral ngayisayikhansela so that's it thina into engcono ileyo thina singamamakade bebona we know what is happening izanu iyabulala phambi kwabantu but if we are coward lizahamba ligcina linjengabantu bemadobhu abagcine bevotela izanu ngobugwala kanti bona bayakwazi ukuthi vele akuqalisanga izolo kudala kwaqalisa thank you very much
salibonani basakazi nibalaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo wasejabhiwa ekana elubhani banaleli be-studio 7 ke ngibuze kade kubo kagawule nalowo uchuma kade kubo awekho yini amathuna ekugrawundi abazange baze bayibona yini kugrawundi ngani ngoba bamela izanu ungathi izanu kubo akuzange kwaba khona amathuna ekugrawundi uyazi ukuthi ngoba ochuma nalowo ugawula benza kanje uyazi lokho kwakwenziwa ngujonathan moyo bazokuthola kuzanu yizanu ekuguleni bazokuthola uJonathan Moyo wabopha eminye imithetho uThema sekaphumile lapho ukuphatha leyo mthetho wayebophile uJonathan Moyo yagcina seyibopha yena kwamanje naleyo mthetho manje eyayifonywe nguye uJonathan Moyo ngoba kwakuyiminutes of information uJonathan Moyo wabopha imithetho yenza imithetho ezima leyo imithetho yokuthi khona ukuthi yagcina ibopha yena kwamanje ngibuza ukuthi nalabo ogawule labo nalobutho oluntuzana ochuma labo kube ngempela ukusho ukuthi iground yangena kanjani amathuna noma bedlula kube makhelwana noma behamba nje etradini akukho la ukuthi iground bebe neinformation yokuthi iground yayishupha kanjani yabulala kanjani abantu ende namanje vie isabulala naku ematopo abantu bacishe bafa abantu bebeshaywa bebulawa ukusho ukuthi mase kuyo kuma election phela sokuzoba waste mase kuzoya kuma lentuzana kuma presidential lentuzana election kuzoba waste ngalokho esikubonile lapho ematopo ukusho ukuthi ematopo bekwenziwa i highlight mangabe kuwukuthi ugawulo nochuma mpela bayancenga ingqondo yabo le abanayo ukuthi bayilahle mpela bezame ukuthi beke beze adjust ngalokho okwenziwa ngalokho abakukhuluma nalokho okwenziwa izano ngicela iaudio yami ihambe liyofika kuchuma ngiyacela ukuthi badla like lidlulise iyefika kuyochuma nalokho gawule abezano laba ngathi ku ground azange yangena kubo
salibonani bantu bakithi salibonani basakaza umbono wabantu esikhathe esiningi abanye ungathi ababonisisi kahle akula party enkulu amaphathi wonke alengana ngoba wonke angamaphathi ma usithi wena asivotele iphathi enkulu ulandela ukuthi wena liyani party isponsor abelungu siphathi enkulu kanti futhi awunanzelela ukuthi ama sponsor lana yiwa yenza lihlupheke ngoba ma eselithethe ilizwe umuntu lo uzothatha wonke ama resources esebhadala labo bantu okunjengakhonokho okwenziwa yi-CCC ukuthi khona iyasponswa abantu abasponswa ngabelungu kuyazwakala even bona abelungu khona ngale siyabezwa ukuthi khona bayimele i-CCC ngoba banalo ihwahwa abalifuna kiyo mbese mphendula la madoda athi wona iMthwakazi Republic Party abantu bayoka bakwazi ukuthi bazovotela bani hhayi bayakwazi bazovotela amakhansila avela ku-MRP bevotele ama-MP avela ku-MRP ukuze besebenzele abantu basemathebeleleni le-Midlands ubaba uChirodza naye ngizokhuluma ngendlela ayichilo lami ngizimele baba Chirodza lokhu akukhuluma ngubaba uChilumba yikho okwenzakalayo yikho esiphila phakathi kwakho emathebeleleni sihlangana lezinhlungu ezizima endabeni zempilo lama-resources lemisebenzi into ayikhulumayo iliqiniso labantu abasebenza kulezo ndawo kabafundanga abanye bavalele izigelo phakathi kwemizimba yabantu ngenxa yokuthi bafevwa banikwa amaphepha okupasa bengapasanga abantu basemashonaleni ngakho-ke kwenzakala babathirota lancadi ngakwazi siyabonga babathirota bengithi lami ngazise ngibonge msakazi ithuba lokuthi lami fake yamlimisethi ngiyabo
labo ke bekungamalaleli bethu abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp. Kwezemelika lamuhla lilanga lokhetho lwama-midterm elections olokukhetha amalunga edale le-the house wonke lamasenetha alikhulu. Kubikwa kulokuphikisana ngendlela okuqutshwa ngayo lolu khetho kwezinye izigaba zelizwe okungabangela ukuthi impumela yakhona ithathe amaviki ingakaziswa. Ukuhlaziya lolu daba kesizwe uGaina Gumede Saidi ekhuluma lomnumzana Raphael Mthombeni.
Ngapha eTexas khanya sivile ukuthi abantu bayaphuma bazaphuma sivile ngobuningi babo ukuthi bayevote kakhulu lapha abakukhangeleyo kulokhetho lukagavena ugavena lo apelo lalo ozama ukungena ku-orola so-ke kukhanya bazaphuma sibili ngoba kulo mncintiswano ophezulu kakhulu okhona lapho kuma-elections kagavena yena lo we-Texas
kungani kathesi kuqakathekile kulwiswana kangaka kuwona lama-midterms kuyini kukhangelelweyo ngamabandla
ye kungaba lezinto ezini ezithile ezenza ukuthi abantu kube lokulwisana lokhu kakhulu umthetho lo weight versus role yiwo okhanya kukhanya ngathi uyaqumba-qumba abantu ukuthi baye ekhethweni ngoba wabuya ngekhathi kungathi ukhetho solusondela. Amanye ama-states anjenge-Texas kwahle kwakunywa khonapho khonapho ukuthi lowana umthetho kawusasizi lutho kawusasebenzi. Okunye okungenzakala yikho khona lokhu ukuthi ukungqikilana kuka-former president uDonald Trump lo president okhona uBiden ukwala wokhetho lokhuyana ukuthi ukhetho kaliphumelelanga kuhle ngo-2020. Yikho okunye okufuca abantu ukuthi nguphi ongcono ongakhokhela phakathi kwabo bobabili.
Asidibaneni.